So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile seNyamandlovu ababaliswa mnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi libikwa lifunwa iziphathamandla zikahulumende. Umphathi mtambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, usethembise izizalwane zeZimbabwe ezivele South Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi.
Uchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela, kodwa akusela ngenye indlela.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weLeki Kenya ilokhu isethulwa kunokuthula lanxa bengabaningi kakhulu abavotileyo abakuluhlu lwabavoti.
Kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo ababathembayo, lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60%.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amapolisa abikwa edinga abanini beplazi le Cashel Mile seNyamandlovu ababaliswa umnumzana Sipho Malunga, Zephaniah Dlamini lo Charles Moyo. Leli plazi lathathwa nguhulumende ngomnyaka ka-2020, kodwa abathathu laba baya emthethwandaba bephikisa ukuthathwa kwaleli plazi. Idale le High Court lokhu lingakanqumi ukuba kahle kahle umnini plazi ngubani. Leli plazi libikwa lifunwa ukuthathwa yiziphathamandla zikahulumende ezibalisa abomnumzana Love Mojiane lo Legina Mujimba. Igqwetha labo Malunga umnumzana Josephat Chuma uthi okwenzakalayo yikusebenzisa amapholisa ukuhlukuluza uZulu ngoba kungela cala abalidalayo. Asenelisanga ukukhuluma labo mnumzana Jiane lo Mujimba. Umphathi mtambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usexwayise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi zihloniphe imithetho yakulelo lizwe. UShaba wethule amazwi la esePretoria kwele South Africa izolo ngemva komhlangano awenzelo sowabo wele South Africa unkosikazi Naledi Pandor. Amazwi kaShaba aza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziningi zibhekane lokuxotshwa kwele South Africa ziphindiselwa ekhaya ngoba ama-permits azo ezaphelelwa yisikhathi ngompalakazi. Umnumzana Shaba utshele umsakazo we-SABC ukuthi udaba lwamaphepha lolu soludale ukungahlaliseki okukhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezilakho ukubotshwa zibuyiselwe emakhaya njengoba amaphepha azo esephelelwa isikhathi. Kodwa uShaba wengezelele esithi bazaphathiswa abayabe befuna ukubuyela ekhaya. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
So akukho nje into embi lapha ichilo, mpela uqondile, kuvele kumele sihloniphe imithetho yakuleli lizwe, ngoba nalo ilizwe elizimeleyo okumele ukuthi isethekele sifike sihloniphe imithetho, kungabi ukuthi umuntu uzenzela lokho nalokho akuthandayo kodwa ayenze ngemigomo yalapho agcineke khona.
Ngokwazi kwenu kukhona yini angaba ekukhulume iloso wabo wakhona ngapho phezu kodaba lwamaphepha asephelelwa yisikhathi yama exemption permits abantu beZimbabwe mhlawumbe esingabona kudala ukuthi uhulumeni weSouth Africa ayekethise phezu kwalolu daba.
Yethina besizamile ukuthi sike sidibane naye engakaze waxoxisana nabanye lapha ngoba thina kudala siliphethe lolu daba kodwa inxa yohlelo ade hamba ngalo kasenelisanga ukuba nethuba lokuthi sike sihlaleni sizwe ukuthi kuthwele. Kodwa-ke ngalokho esesikubona esesikuzwile ukuthi uyakwamukela yena ukuthi incwadi lezi azizukurenyweka and thina siyakunanzelela ukuthi abantu abaningi abaqualify abantu abaningi bayehlulekile uku-apply abanye vele badelile uku-apply abanye sesisizwa vele sokuvela nama-rejection abanye nje kuma-waivers lawa sasicabanga ukuthi maybe angabasindisa ekuthini umuntu azichaze ukuthi senesikhathi esingaka nempilo yakhe izoba-affected kanjani kukhanya akweneliseki. So ma simlalele simuzwa kuphela ukuthi hhayi usitshela nje ukuthi siginyilitshe nje bathi bona basebezimisele ukusamukela kusho ukuthi banamalungiselelo. Asingeke sikwazi ngempela ngoba lokho nathi linde ukuthi ngabe yingxoxo esixoxisana naye simuzwe ukuthi kanti uhlelo lolu lasebesithi sebezimisele ukwamukela ngalo abantu luhlelo bani ngoba inhlelo lezo kumele zifike phela endlebeni zabantu babezazi.
Incali ikhulumisana labo asebencitshiwe amaphepha kumbe abangelaqiniso lokuthi bazawaphiwa bathi bazimisele yini ukuphindela eZimbabwe.
Kunzima kakhulu ngoba abantu kahle kahle ma bekhangele isimo esikhona ekhaya abanye bavakashe ezinsukwini abanye bangabavele bajwayele ukuhamba abanye abakaze bahamba for a long time kodwa kuyaziwa ukuthi isimo somnotho asikaguquki futhi kanti abantu abaningi esiphila sixoxa nabo ekhaya bayakutshengisa ukuthi isimo somnotho sibi sibucayi. Kuchaza khona ukuthi abantu enhliziyweni zabo abazimiselanga ukubuyela kodwa akusela ngenye indlela. Namhlanje nje kuthole kugijinyiswana i-Home Affairs ibigcwele eUvele ibopha mpela abantu baboshiwa abaningi. So bazothwala nzima and noma bengazimiselanga noma betsho nabo ukuthi basafisa ukuthi balungise impilo zabo lapha abanye kudala begxilile lapha basakwazi nokuthi khona lekhaya bayoqaleka kwa-R u-hour khona ungaphi.
Hello-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwamavoti kuyaqhubeka eKenya kulandela ukhetho oluqhutshwe ngolwesibili olugoqela olokukhetha umongameli njalo inani lamavoti kamnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta libikwa likusilinganiso esedlula kancane amajumi amahlanu ekhulwini i-52%. Kuthi esikamnumzana Raila Odinga oncintisana laye silandela eduze ku-47%. Impumela le ivezwe izolo njalo bekusemasinyane ukuthi ingabonisa ozanqoba ngoba kubalwe indawo ezingcosana nje kuphela. Enye impumela yokhetho olugoqela olwamalunga edalela ephalamende labo siba lukhulu bezigaba isiveziwe. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo, isizalwane seZimbabwe esesihlala eNairobi eKenya esibheke lolu khetho ngelihlo lokhozi.
But into enhle ukuthi lokho eZimbabwe thine sikubiza ama-V11 lapho kuthiwa ngama-34A wonke ase-online. Ngenye indlela wonke umuntu ole-calculator engaqala ukuthi abe aditsha ebona ukuthi kuyakha i-constituency kunjani, but ukuthi umuntu aze abala ama-votes wonke for ilizwe lonke jikelela, hayi lokho kuzathatha isikhathi ngoba according to i-electoral i-IEBC kube lama total voters angu-14 million. So-ke ngezinye indlela ukuze umuntu awine kuyabe kufanele ukuthi adlule i-threshold ye 7.1 million. Kodwa ke hayi abogavena kwezinye indawo, abo MP, abo women's representative kwezinye indawo sebeqalile ukuthi badeclare bephiwa ama-certificates abo i-IEBC.
Abantu bathule yini kumbe kulezi hlakalo zodlakela? Kuye kwaphuma eminye imbiko ukuthi lapha lalaphiyana bekubotshwa abanye. Singabona kuqhamuka yini udlakela nxa omunye walabo abasekelwa ngabaningi benganqobani?
Ngokuza kwami esithandekile, ye kuhamba kusiba khona indawo lapho okuba lokuxabana either phakathi kwabalandeli balaba abancintisayo. Kwezinye indawo bona ngokwabo kweza ngo-MP whatever, kuye kwaba khona izehlakalo ezokuthi kube labanye abagcine bebambana kabi. Kodwa nxa sithi siyakuqhathanisa la kweminye iminyaka, singathi udlame lwakhona hhayi luphansi kumbe vele lulutshwana kakhulu ukuthi lungenza abantu bakhathazeke ngokuthi kwenzakalani. Mhlawumbe kwenziwa ukuthi wonke umuntu nje usalindile ukuthi ezwe ukuthi impumela yokhetho yona iza kanjani. Mina ngibona ngani ongawo ozawina asoze wine ngenani elikhulu kakhulu. Yikho kokungenza ukuthi mhlambe abanye abalandeli babo bengajabuli ukuthi umuntu wabo kawinanga. Kodwa enye into esinanzelelayo ukuthi uzathola ukuthi i-county enjenge-Nairobi iba lo ugovernor owina ebe ngo-side lika-Ruto, mhlawumbe uthola ukuthi u-senator kodwa labo MP abaningi base-sidini lika-Odinga. So ke ngenye into engenza ukuthi kugcine kungabi lo dlame ngoba kukhanya abantu baseKenya bavote bekhetha abantu ababafunayo ababathembayo, lanxa nje i-turnout ibe phansi at only about 60% ehle kakhulu nxa ithi yaqathaniswa la kweminye iminyaka.
Alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esihlala eKenya eNairobi. Ubeqoqa ecingweni leStudio 7 ekhona le eKenya. Inhlanganiso ezinakekela amalungelo abatsha zithi zizananza ilanga lokuqapha abatsha emhlabeni jikelele ele-International World Youth Day ngolwesihlanu kuyona le iviki. Ugena Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe, umnumzana Romeo Machazi, ukuze sizwe ubunengi ngalolu daba.
Thina si-organization okuthiwa yi-Active Youth Zimbabwe sikhona phaa koBulawayo. Inhlanganiso le i-Active Youth Zimbabwe ngeyabontanga kumbe ngithi khangela inhlelo ezikhangelwe ngontanga kumbe ezilokwenza lokuthi zidevelophe kumbe ngithi development yabontanga. Sikhona lapha ukuthi sifundise, sitraine, si-researche njalo ngesilungu lokuthiwa yi-rehabilitator kuma-services kumbe ngithi kunhlelo ezifanele ezokuhlukunyezwa kwezidakamizwa. Sikhona ukuthi sikhangele inhlelo zokufundisa ngamalungelo ebuntu.
Ilanga lokunanza abatsha emhlabeni jikelele ngolwesihlanu mhlaka 12 Ncwabakazi 2022 lina lihlose ukwenzani ngelanga lonelo?
Nxa sikhangele ilanga elikhona elibuyayo, upcoming event ekhona ngolwesihlanu mhlaka 12 August okuthiwa i-World Youth Day, siyinhlanganiso sikhangele ukuthi sisethe up i-information booth kumbe ngithi itafula, sifake ama-booklets kumbe ngithi i-IC material ngesilungu elokufundisa ngezinto zokuhlukunyezwa kwezidakamizwa, ngoba siyananzelela ukuthi izidakamizwa zihlukumeze umphakathi okakhulu ontanga kwelakithi. So siyinhlanganiso sibona kufanele ukuthi since bona laba abatsha kumbe ngithi ulutsha yilolu affected kumbe ngithi olusenkingeni kakhulu ekuhlukunyezweni kwezidakamizwa, siyale silokho sibafundisa, sifaka ulwazi kibo, sibabonisa njalo sizama ukubafinyelela ngendlela zonke ezikwanisekayo ukuthi sibatshele iqiniso.
Okunye elifundisa ontanga kuyini?
Sizabe sile information kumbe ngithi ama-booklets kumbe ngithi izifundiso koko lokwenza ngezinto ze malungelo obuntu ama human rights, i youth for human rights ngeyi program esiyenza sikwiza indlela zonke lezokufundisa ulusha ngamalungelo abo lama responsibilities abo ngoba siyananzelela ukuthi ontanga abawazi amalungelo abo sike senza i survey kumbe ithi research njoba nje ukuthi research is part of umsebenzi esiwenzayo sananzelela ukuthi sibabuza ukuthi kanti vele ama human rights kuyini kumbe ithi amalungelo obuntu kuyini sananzelela ukuthi abanye bangkhona abakwanisi kuqamba even amabili kumbe amathathu while ku Universal Declaration of Human Rights ku le 30 human rights la ku constitution yethu yakhona pa kwelelizweni so ngizinhlelo siyabe sizenza nxa siyabe sisiza njalo iground abanye baye bedlala ibhora ngale silama team amabili esiwa formulate ukuthi beziye ngqili kanti zibe zingqikilana ephumu la South kwest kunye iground nje khona pa locally kuzindlela zonke zokuthi sibakhiphe busy bebe occupied through sports kuzindlela zokubafundisa.
Alo ke ngumnumzana Romeo Machazi uyinhlanganiso ye Active Youth Zimbabwe obeqoqa ekobulawayo le Studio 7. Okumanje ke sikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezedlula isilinganiso esingamathumi ayisithupha zihlala ezindlini zazo ezazithengelayo. Lokhu kwethulwe lugatsha lezamanani olweZimstat. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iwetela yePlumtree ethiwa Kombani Lodge ichile izolo yachabalala yonke. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Excellence balandele ke bomsakazo Studio 7 nabasakazi bonke sibonga kakhulu ke isikhathi esipha sona ukuzizwa sifaka imbono yenu emsakazweni sibonga kakhulu Studio 7 namthanda ukufaka ke umbono ke laphana ke iyakhulukaza ngiqondisekile laphana kumthwakazi Republic madoda yekani ukuforce amandebele ukuthi balandele imthwakazi Republic into esiyilwelayo isamalungelo ukuthi sibe le freedom of choice isakuthi ukuthi ukuba zindebele sokumele wonke umuntu ayigcwala kumthwakazi Republic asiboni ngokufana abanye siyithanda iZimbabwe injongo binjalo usuka eHarare usiya eBinga usuka eBinga usiya Quake noma kuphi iZimbabwe yonke siyithanda njalo so abantu especially umthwakazi yekani madoda ukuforce abantu ukuthi balandele umthwakazi umuntu lelungelo kulandela ke izalo PF noma izalo PF sikuleli lizwe betyonja besenza konke bebulala abantu akusikho ukuthi ke amandebele wonke sekumele alandele imthwakazi Republic abafuna ukulandela izizalo PF bayilandele abafuna ukulandela imthwakazi Republic bayilandele imthwakazi abafuna ukulandela laphana ke icembe elikhulu 2C abalandele ke icembe ke laphana abantu bazikhethela abantu umuntu ababona ukuthi nguye ozakhulula ilizwe laseZimbabwe siyabonga kakhulu asikhulumisaneni kahle ethi singagqubuzela ke yikuthula umusa lothando eZimbabwe siyabonga kakhulu
linjani lonke ku Studio 7 igama ngumusani Thunu budili ma West ngithanda ukukhuluma kakhulu ngokwemthwakazi Republic Party lethi iZimbabwe ifanele iqunywe phakathi bafethu iZimbabwe ni asiyakheni sisonkeni sibambene okuhlukana lokhu asingeke sikukwanise njalo akusebenzi ngoba singayisebenza ngokwama-tribe izasihlupha ngoba lathi nje singamakhalanga sinje amandebela azangasiphathe kahle basihlukumeza basithathela iland yethu basifakela ama-chiefs yabo namhla siphila phansi kwabo-chief mphini ama-chief amandebela ahleli phakathi kwamakhalanga uzebulala isikhalanga basithathela iy'nkomo zabokhulu bethu but sathula singamakhalanga ngoba thina vele azange saba ngabantu be-violence but namhlanje abantu besindebeleni abasekucomplaina kakhulu ngokuhlukunyezwa ngamashona I think abantu besindebeleni bathi bebuya lo mzilikazi bevela e-South Africa kwaZulu Natali lasempumalanga province lapho umzilikazi adlule ethumba abanye khona empumalanga bathola sihleli la mashona basihlukanisa bona so kabasekele thina amakhalanga sisidlaleli la mashona bona mawufuna ukuba kubuyele South Africa ngamabuyele ngoba labo basihlukumeza so singasebenza ipolitiki ngama tribal lines angeke isebenzele bafethu asihlanganeni sakhe eZimbabwe sifambene sonkene ngiyabonga
linjani Studio 7 igama lami nguMusani Thunu ngithanda ukukhuluma ngabafana laba bemthakazi labo umqondisi labangani bakhe laba abakhala ngokufuna ukuphuma eZimbabwe beqomelizwe thina nje singamakhalanga thina sakhala ukuphuma phansi kwamachifu amaNdebele la afakwayo phakathi kwetamakhalanga kuzobezo sincindezela besihlukumeze besitshintshise ukukhuluma besilahlise amasiko ethu esikhalanga sisakhala ngakho khona lokho kokuqala amaNdebele asihlukumeza so ipolitiki yena bomqondisi nabangani bakho mali ihambisa ngokwema-tribalism kuzaba nzima ke alisoze likuthole khona lokho elikufunayo ngoba thina abanye asingeze kuvume ngoba amaNdebele asihlukumeza ngendlela basithathela iland yethu bahlukumeza okhulu bethu bathatha izifuyo zabokhulu bethu so le into yenu nje ikudlala nje ngesikhathi sabantu nje balahlisa iganga nje akula mthakazi ezabakhona lingazi liyenze nezilongo thina esiphakathi kwakho elisitshela ukuthi siphakathi kwayo imthakazi yakhona le singakuvumi umhlangano lo angeke ibe khona imthakazi yenu le elifisayo so asizamanele ubambana sibuyakhe iZimbabwe ngoba amaNdebele amanye asuke eSouth Africa babeya bathumbula umhlaba wamakhalanga lezinye izihlobo ezilokhu umngcele lo osekuthiwa yimathebelele ndona amaNdebele engelaleli khona lapha kuleli lizwe ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 sanibonani tshona njani Studio 7 la siyazizwa igama lithi hayi hayi emparaphi bakithi indlela efuna ukuhamba ngayo mina mbona sizahlupha kweminyaka eminingi badivide abantu kakhulu mani hayi phela ungathi kusize amavoti next day usakhuluma ukuthi abantu abahlukane le kukhulumela i-triple C kho lapho ukhangile ubona ukuthi i-triple C enganceda abantu kodwa uthi wena hayi abantu abahlukana lokho behlukane nje zamashona sihlala sikhuluma sithi asiyesekeleni ukupenda abantu ngebrush eyi-1 amashona la ahlupheka njengakamaNdebele lapha sikhangile inhlangano engakhipha izane ukuthi yiphi sincedisane nesonkele bakithi sekeni kubadlulane eZimbabwe siyabonga bakithi lathi sinje so singabakini mpela komthakazi ukuthi indlela elifuna ukuthi sisebenze ngayo kasiye eqondileyo kwamanje maybe izaba right maybe after 10 years ngendlela ifuna ukuqubela izwe ngayo kwamanje asincedinani bakithi sikhipheni izane esidulweni siyabonga
Studio 7 Studio 7 litshona njani litshona njani asi right kodwa kasisekho right asisekho right igoli sitshintshile igoli sekukubi lapha egoli anytime lisilindele khonapha ekhaya lisilindele sizoza ngobuningi bethu sonke sigcwele lapha egoli siyeza ngobuningi bethu lisilindele lisihlangabeze kodwa mase size ekhaya sesizolungisa lapha obulawayo simele siwubuyisele endleleni eyayingakhona komthwakazi kumele sisebenze sesizosebenza lo muntu ongafunakaliyo lapho lathi simbuyisela kubo manje ngiyabonga yimi lapha egoli
Studio 7, Studio 7, linjani? Linjani basakazi bethu nje lonke? Labalaleli nje bonke emazweni omhlaba. Hayi, siyaphila, sisaphila mpela. Kulo mama lo othi Mthwakazi kumbe sihlahlabani, Mthwakazi. Ihlangana enjani zwana ke mama imthwakazi izokhulula abantu bemathebeleleni angeke sakhipha izano ngochamisa ibi yabe lokhu izano straight thina sifuna ukuzimela siyimathebeleleni simthwakazi so wena ngombono wakho lo ongcolileyo othi ye kumele ukuthi sikhiphe izano ngochamisa uchamisa umnanga uchamisa waphuma kwenye ifoto lapha esithi umnanga akho umfowabo so ukhipha njani umuntu lomfowabo wena khona bucasululane khona bona mama kahle kahle Mam, ungazabe ukusihlamukisela abantu bakithi thina sifuna ukuzimela simthwakazi ipublic park wena nje ma kuwukuthi awukuboni lokho yekela bakubona becontinue uhambo lwecontinue uhambo lwemthwakazi
Hello ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump walile ukuphendula amapholisa imibuzo lapho bembuzisisa ngodaba lokuthi amankampani akhe awedolobho le New York ahamba njani uTrump usebenzise umthetho othiwa yi-Fifth Amendment ovumela umuntu ukuthi angaphenduli amapholisa nxa efuna. Kolunye njalo udaba eleChina libikwa selize layekethisa uhlelo lokugqagqela eleTaiwan kulandela ukuvakatsha kukasomlomo wedalele the House unkosikazi Nancy Pelosi. Ubudlelwane beChina lele Melika bukusimo esibi ngenxa yohambo lolu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
UNancy Pelosi uhamba lwakhe belungaqondananga le-White House, beluluhambo oluqondane laye njengomkhokheli we-Congress. Utshilo yena ngokutsho kwakhe abantu abakhulumela ofisi yakhe ukuthi uyazihambela. Ohambeni lwakhe ayisilohambo olunganqatshelwa yi-White House, ngoba yena ubehambela ukuyahlangana labantu wama-human rights activities. Njalo bengasoza anqatshelwe yi-China. Mina i-China le-friction le sisibakhona iwethuselana kwamazwe. Nxa kungaba lempi, impi takes a lot of time, isikhathi esikhulu kakhulu ukuthi ilizwe lize lihlasele elinye kumbe amazwe ehlaselana. Ngoba i-America ngaphandle kokuhamba kukaNancy Pelosi le-Taiwan yi-island lokho, balezinto eziningi kakhulu abazenza bonke eze-economy, siyabona eze-sports, zonke lezi zinto kuzamele ukuthi baqale bazikhangela ukuthi sifuna ukudiliza yini ubudlelwane lobo kade silabo. I-America isiyafaka set up ama-industries abo, industry e-China ukuthi ama-China athole imisebenzi. Singakudiliza lokho kade sikubumbile lama-Americans nxa siyi-China. Kumele kube lalokho esithi bayaplana, umuntu uyakhangela, kube le-strategy sokuthi impi ivele imi ngasiphi isizathu. Lokhu kuvakatshwa kwaNancy Pelosi lokhu mina kimi into encane. Amboni futhi enye into engenza ukuthi kuvuke kusasa kulempi. Zikhona ezinye izinto eziqakathekileyo ezingabenza ukuthi balwe kodwa vele bahlala besethuselana. Because laba they are superpower. So ama-superpower amabili ukuthi azaqalisa ini kuzabathatha isikhathi ngenxa yokuthi kumele bakhangele namazwe aseceleni kwabo lokuthi ngubani oseceleni lokuthi siqalise impi. Ngaphandle nxa uyiRussia ezimele yodwa okwazi ukuthi ngizabhihlisa kuphela. Ngoba sometimes lani linama-journalist liyakhuluma ngendaba engikhoyo izigcina ikhona. Mina lapha vela ngiyibona indaba ekhona lapha.
Siyabona ezinye ziphatha amandla zakwele China ziyethusele zathi zingagcina zihlasela amabutho elemelika. Ubona kusenzakala yini lokho?
Akukho ukuhlaselana lapha. Singananzelela ukuthi amazwe amabili la i-America le-China usubambeni wena khonapha kuleli lizwe, kumbe ufuna ukuthenga isutu, kumbe ufuna ukuthenga isicathulo, ngumgano wokudlela kuthiwa made in China. So i-made in China leyana means a lot, ngoba nxa kungaqalisa impi i-China iza kumangani. Because i-China iningi e-America. Abantu e-America bazasala be-China bazasala bengela msebenzi. Thina ngapha e-America singalwa le-China sizasala singela zinto zokudla, izinto zokuphathela. Uyabona umfanekiso ukuthi ekuqaleni lapha kube kwaba lama-shortages okudla ngenxa yokuthi ngesikhathi se-COVID imikhumbi bengahambi kuhle. Just lokhuyana nje ngumzekelo somncane engifuna ukuwufaka ukuthi ubone ukuthi i-America le-China ukuthi baze bavumelane. Nalaba bethuselayo ukuthi upresident weChina ahlasele i-America kuzabathatha isikhathi, ngoba kumele bakhangele labo strategically ukuthi nxa bengaqalisa impi le-America abantu belizwe labo bazabatshela bathini, bazabagcina ngani, bazabaqhatsha ngani. I-America layo ingafuna ukuthi ihlasele i-China izazibuza ukuthi kathi kuyini esingakusebenzisa ngoba lesipunukele kasikwanisa ukuzenzela senzelwa i-China. I think nje kuphongwe ethuselana okungela msebenzi.
Siyabonga nkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ke ezombusazwe ekhona pha kwele Melika edolobheni leSeattle. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abikwa edinga abanini bepulazi lesidakeni elisenyamendlovu. Umphathintambo obona ngezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba usethembise izalane zeZimbabwe ezivele eSouth Africa ukuthi zizaphathiswa ukuya ekhaya nxa amaphepha azo engaphela umsebenzi. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Sibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.